Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 22 Mabasa 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje,
ukuxa abantu ukwelapha ama-symptoms akwelaphi isisusa sendaba. Okuqashileyo ukuthi sizibuze ukuthi yini okwenza abantu baye ku-black market, kumbe ngabe kutshengisele ukubana abantu abaningi abalalwa amathuba okuyathola i-foreign currency kuma-formal banking channels.
Abantu abangamathumi ayisithupha lanhlanu 65 abakumsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ababotshwe eHarare ngeviki edluleyo bamiswe phambi komthethwandaba namhla.
Sikhangele ukuthi ukuthi culture class endikimba yethu ngo-innovation, the catalyst for industrialization and trade. Lapha sibekana amacebo ngokuthi ukuthi silungise izinto ngcono, khambise izinto ngcono ekwakheni ilizwe lomkhonomi wethu singakuphatha kanjalo.
Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walonyaka owezimbabwe international trade fair uqala kusasa kobulawayo. Selitshoniswa eNew York icala elitheswa waye ngumongameli wemelika umnumzana Donald Trump obikwa wahlawula isivalamlomo unkosazana Stormy Daniels ophila ngokuziveza umzimba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abangamajumi ayisithupha lanhlanu 65 akubekwa umsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ababotshwe eHarare ngeviki edluleyo bamiswe ethethwandaba namhla. Isikhulumeli samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi babopha abatshintsha izigi lenye imali bebambisana lebhanga elikhulu leZimbabwe Reserve Bank. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho olwe-National Prosecuting Authority of Zimbabwe luthi abantu labo batholakale belemitshina yokutshintsha imali njalo lamakhadi emali atshiyeneyo. Okwamanje idola leMelika lithenga amaziki angamachumi amabili 20 emkambo wensita, kuthi emkambo webhanga le-RBZ lithenga amaziki edlula kancane ijumi lantathu 13.2. Ukubotshwa kwabathengisa imali ngodlu kuzamisa nako ukugudeka kweziki. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF njalo ongusomabhizimusi.
Okumangalisayo yikuthi kona kulabantu abavuka befake irate yabo bethina sisebenza irate ethize, ukusuzibuza ukuthi irate naleyo bayithatha ngaphi, kuhambe njani. So kuyathengisa ukuthi kona foshure bakhona abanye abantu abasebenza towards ukusabotaja ukuphumelela komkonomi wethu, abashiyananga nama-economic saboteurs sibili, ngoba yiko kona abakwenza. Sizama ukuthi kona imali ziqine, sizama ukuthi kona abasebenzayo behola leyo mali bathole i-value for imali yona le. Then so omunye umuntu nje afika aqasha ukutshintsha izinto ayenza okwakhe, uyasukuzibuzela ukuthi naright umuntu lo ujongeni kahle kahle sibili.
Nxa sikhangela sibili kwakwenzakala kuma-bearers checks, kwenzakala futhi kumabhondi notes, izinto ezinjalo abantu bebojwa kodwa baqhubeka besenza khonokho. Akusuke kuchitha isikhathi kokwenziwa nguhulumende, kumbe kumele akhangele uhulumende ukuthi vele inkinga ingaphi.
Ukuganga komuntu akusho ukuthi ona uhulumende somele ayekele ukopha abantu bona besenza ukuganga. Yeye kungaba lezinto uhulumende amele azikhangele for sure siziningi ezigoqela ukuthi yena ungauhulumende, so kumele abe nguye oqalisayo ukubana avimbe abantu ukuthi babhadale ama-services akhe ngemali yangaphandle, babhadale iziki le ukwenzela ukuthi kona ligaine i-confidence. Njalo singenza njalo anti abona sithatha umzekeliso evini lakhe owe-Russia ngale e-Russia abakwenzayo okwayenza ukuthi kona i-rubri yabo iqine, bahle bavala into yonke bathi right thina lapha sile oyili sile gas, ofuna i-oyili yethu bofuna igas yethu asithengiseli muntu ngezimali, sithengisela kubela abantu ngemali yethu e-Russia baba. Khona kwala yikho kwenza ukuthi i-Russia imali yayo isinjani isiqine, yikho sikukhangeleleyo ubana uhulumende laye agijimele ekwenzeni into enjalo okwenzela isiqinise imali yethu. Kodwa laba abethola umthetho besenza into zabo ezokuntshintsha izimali ngaphandle ngaphandle kwenkundla yamabhanga labo vele kumele benjani sebejeziswe ngoba abakwenza khona ubana kuphandle komthetho ayisikho okusemthethweni
ye kodwa ngabotshwa abantu phela abalikhulu 100 kumbe kubotshwa abantu 65 kumbe bangani balutshani kakhulu phela abantu baningi abatshintsha imali lapha khona so lokhu akusebenzi kungabantu bekhona
hayi abantu vele umuntu ngephela umthetho vele kumele ukusela unjani ukuthi whether uvela ngapha kumuyenzeni umthetho kamlanga wephulwe umthetho kumele ugcine ungumthetho imali siyakwazi ukuthi nxa ufuna into zemali asambeni ebhanga sisenza koloko sambeni kuma-bureau detain senze koloko hashi ubana thina sicasha ukuyenza izinto zethu ezi-threading and khonapho nxa sikwenza futhi asikwenzi genuinely andabona ungakhangela vini osifathelini abana ababesendaweni njengabobhotswana kumbe e-south africa bana e-park station abana nxa ufika even nxa utshintsha bona ngale abatshintshi bebulala i-red yerand kumbe i-red lepula babesenza into yokuthi vele kucitshe kuhambelane lasemabhenki kucitshe kuhambelane nakuma-bureau detain yiyo indlela okumele ngabe basenza njalo ngabe mhlawumbe people uthen blind accident but kodwa laba abethu abalapha ibhengi sekona izingi ku-13.5 yena sefika zizili-21 uyabeyithethe ngabe sigeleleko
umnumzana Joseph Juma umele iphelandaba jabalala ejala lephalamende ekubandla lezanu PF njalo ungusomabhizimusi ubexoxa le-studio 7 ekobulawayo siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezombusazwe osekolejini le-National University of Science and Technology ukhuluma lapha ezimele
engibonayo ukuthi ithe isingenile iziki kube labo siphathelene ababuye le-rate engani yehlukile kulale official lokho okwenze ama-authorities aqalisa ukubopha abayisebenzisayo i-black market abathengisayo i-black market ziki ngoba lokho bekusenza ku-undermine ama-efforts okumenteni i-exchange rate ikhonaphana baningi sibili ngibone bephuma la kuphephandaba ababotshiweyo
yesodaba
lokuthengisa imali ye
sicingathi kuyanceda yini konokuthi bebojwe ngoba kungaze kubotshwe abantu namhla kambe kuyabobabotshwa kuze kuthini kungamisa ukuthi lingagugudeki yini izigi lankola leni
abnambona ngale ukubopha abantu kuwelapha ama-symptoms akwelaphi isisusa sendaba okuqathileyo ukuthi sizibuze ukuthi kuyini okwenza abantu baye ku-black market yinto yakuqala umele sinanzelelwe ngabe kungama-habits esasewajayele ukuthi vele singahola siya ku-black market kumbe ngabe kutshengisele ukubana abantu abaningi abalayo amathuba okuyathola i-foreign currency kuma-formal banking channels lokhu kukhuthaza ukuthi uhulumende mhlawumbe engavuselela ama-bureau detain ukuthi abantu nxa bengasayanga emsikeni omnyama baziyele khonapha nje kuma-bureau detain bayezitholela imali lula ngoba abaningi bayidingela mhlawumbe ukugada umthova abanye bayidingela nje mhlawumbe ukuthenga i-fuel ngoba sisalindile phela akaphuma ama-notes nama-coins yikho mhlawumbe okwenze kwabanjalo
ye kodwa uhulumende wena nxa wathiwa ungamcwayisa sibili ungamtshelani ngokuthi izigi ukubopha abantu into ezinjalo kumele ayibambe njani ukuthi ingatshelela khanye yatshelela lapha
khanye iyatshelela mna bonani ngamkhuthaza uhulumende ukuthi avuselele ama-bureau detain kulesi khathi lapho kwakuwathiwa abantu benelisa ukuthola ama-$50 kuma-bureau detain pho ye bengabisa uhlelo lokuhambelana lalonalolu ngoba abantu bakhala ngokuthi bafuna imali yomthova bafuna imali yokuthela ama-fuel pho ke benganika i-maximum ibe yi-$50 kuma-bureau detain kutshengisele ukubana uhulumende uyamukela i-willing seller willing buyer ngoba xa kungela ama-bureau detain ayenelisa ukuthi ngingene lezidi yami ngithole i-$50 yami laphana kuba nzima ukuthi abantu babe nethemba lokuthi iziki sibili yimali eyamukelekeyo endaweni ezithiyeneyo ofuna ukuthenga ipassport yakhe uyavunyelwa yini ukuthi ahambele ezidi yakhe lama-forms akhe aye e-passport office afike e-bureau detain kumbe e-bank abatshengisa ukuthi ngilezidi engaka ngifuna ukuyabhadalela i-passport yami ngicela linginikeze imali engaka eyanele i-passport kumbe imali lani-transfer straight to i-passport office lokho okunye kwezinye indlela okuzenza kube lethemba ebantwini ukuthi hhayi iziki yamukeleka sibili one willing seller willing buyer
wena suke wayisebenzisa yini iziki njalo i-rate yankhona ime njani lamhlanje
ngingayisebenzisa sibili ithole kubo-14 ngenxa yokuthi abantu u-13 pomal something lana abakabi lamasenta angkhona abaningi engiyisebenzisa khona ngaku-airtime ngengayisebenzisa sibili ngingayisebenzisa emavinkilini amancane ngithole i-rate kubo-14 sibili ayifikanga kule esemkambweni omnyama o-parallel market
umnumzana Stevenson Dlamini ingcweti kwezombusazwe osegolejini le-National University of Science and Technology wexoxa ezimele le-studio 7 ekobulawayo Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walonyaka weZimbabwe International Trade Fair kumbe iZITF uqala kusasa koBulawayo. Umnumzana Busisa Moyo, umgcinisihlalo weZITF, uthi lonyaka kulamakampani adlula amakhulu ayisithupha njalo lamazwe abukisa okokuqala selokhu waba lohulumende okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa, agoqela ele-Australia elithakazelela amaluba eZimbabwe lokunye. Umoyo utshele iStudio 7 ukuba kuyajabulisa ukwenzakala eZITF lonyaka.
Siyathokoza ngamalungiselelo esiwenzileyo kufika kulesi sikhathi. Konke sokuqoqiwe, konke sokulungile sokusendleleni. Sikhangele ukuthi umbukiso wethu uqalisa kusasa. Indikimba yethu ngo-innovation, the catalyst for industrialization and trade. Lapha sikhangelisana, sinikana amacebo ngokuthi silungise izinto ngcono, sikhambise izinto ngcono ekwakheni ilizwe lomkhonomi wethu singakuphatha kanjalo. Osivulelayo umbukiso wethu owalonyaka His Excellency William Ruto, the president of Kenya. We also have to tell you that wethu Friday in Olesland.
Yes, the Matuke Guloman Kampala Mangagi, Jaloge, Naskangela Amazwe, Akona, Soktoi, Australia, Yabuya, Kuzawia, the European Union, Inters Jalo. I was Ponguti Fata Fata Kulam.
Yeah, kakhulu siyabonga amazwe kulonyaka silamazwe amaningi 27 amazwe abukisayo ZITF ka 2024 64th edition and silamazwe amatsha oRomania oEswatini ababebukisa for the first time owakuqala lesikhathi bengabuyi kuZITF kodwa sebaphendukile lokhu kutshengisa ukuthi umbukiso wethu uqinile kakhulu malutshwana esingathi ama-trade fair alamazwe amaningi kufana nale esizayibona koBulawayo nabalanga alandelayo ababukisayo total number 624 565 last year so siyabona ukuthi silokhu sisiya phambili new exhibitors 136 ababukisayo so it's a first take sonke. So siyathokoza ngakho sesikhangelele ukuthi ngelakusasa siyabe siqalisa ke umsebenzi wokubukisa into ezitshiyeneyo ama-products alungiswa ngamakhampani alapha nabavela phandle. I-China yona ilethe ababukisayo abangamashumi amathathu lantathu 33 ababukisayo amakhampani ngenxa sibala kwabana sithi 27 countries uyabona nganengxenye ngamazwe yi-stand esiyi-1 ku-China laphana kodwa hayi ama-stand ayi-33 ilizwe amazwe lawo nxa ebuya alamakhampani abebuya phansi kwabo alama-program abawayenzayo abuya phansi kwabo so siyathokoza kakhulu umbukiso wethu ukhanya ngani usendleleni sikhangelele ukuthi ngelakusasa sizaqalisa tiphezulu.
Yes, ngathi abantu baqala ukungena nini njalo kuyimalini ukungena eZITF?
Yeah, kulonyaka sigcine kukhona laphana kwakukhona umnyaka odlulileyo sithe abantwana abangena ngama-US dollars $3 kumbe 39 Z i-currency le entsha 39 Z abadala abangena ngo-5 US kumbe 65 Z. Kusukisela ngolwesihlanu nangomgqibelo esithi ngaba public day lapha esiyabe sivumela uZulu nje ofisayo.
Umnumzana Busisa Moyo ngumgcinisihlalo weZimbabwe International Trade Fair ubexoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Weziphathelene leMelika zelithoniswa eNew York icala elethesiwa owaye ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump okubikwa ukuba wahlawula ophilayo ngokuziveza umzimba unkosazana Stormy Daniels inkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu zamadola $130,000 ezivalamlomo ukuze engakhulumi ngokuthandana kwakhe laye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho ngomnyaka ka-2016. Abachuchisi bathi uTrump wephula imithetho yokhetho kulandela ukuhlawula kwakhe unkosazana Daniels. Kodwa amagqwetha kaTrump athi kalacala. Abezindaba abeReuters babika ukuba umnumzana David Pecker, umqondisi wephephandaba elalahlela kajana udaba lukankosazana Daniels, lisenzela ukuba kuncede uTrump ngesikhathi sokhetho kukhanyangazani ngube ngokuqala ukunika ubufazi emthethandaba. Uze sihlaziye udaba lolu sibhokele umnumzana Rafael Mthombeni udabuka eZimbabwe ohlala eDallas kunapha kwelemelika.
Ngibona ngathi luhambile sibili ngoba angithi uzamile esebenzisa abachuchisi bakhe ama-lawyers akhe ukuthi lwehlukiselwe phambili lususwe kumbe lapha eManhattan eNew York luye kwenye indawo, wazama indlela zonke azilamuleyo, wathethisa wakhuluma lokho lalokho yana, kodwa ke hayi kukhanya ngathi kwehlule wonke. Kuyaqala sibili ukuthi kuza uzatholisiswa lapha eManhattan.
Ye, ngasikhangela udaba lolu, ubona nani lungenzani nxa sihlolisisa ezokhetho? Kambe ukuthi kungamuthi mbijana kumlimaze kancane?
Ya, ukuthi kumlimaze, yikuthi yena ngakubona ukuthi kungamlimaza, kodwa ke kungamlimaza ngendlela yokuthi angithi nxa uyisibotshwa usuyisibotshwa. Khonoko ukuthi ngokuqala ukuthi upresident abe yisibotshwa e-America, lokhu kwadabuka i-America, kuyatsho okunye ebantwini. Then bese kusithi okunye indlela azakhuluma ngayo kuzakwenza abantu abaningi banqundeke ngemva kokuphiwa kwakhe izinqumo zakhe, ngaphandle kokuthi akhuthwe kuthiwe khona hayi awutholakalanga kule cala. Nxa ngatholakale le cala, hayi mbona ngathi kuza mthinta kancane.
Ye, abantu-ke kwenye kulabanye phela abathi loko icala lankhona le liphonge ukudingwadingwa nje, akula lutho la uyakhuluma khonokho.
Akula cala elidingwadingwayo ngoba angithi yena laye kwesi sikhathi uyazithengisa, ngoba ukwakhuluma phambili ngale wathi yena kabhadala ama-taxi ngoba yena uhlakaniphile kakhulu. So-ke lapha akusekukuthi kunguye ngokuye, yena utholisiswa ngalokho okumele ukuthi akwenze angakwenzanga ukuthi abhadale ama-taxes kumbe akhulume konke akubo alakho ngenotho yakhe ukuze abhadale ama-taxes. Angikholwa ukuthi liyadingadingwa khonapho.
Ye, khonokho nje ukuthi nxa sikhangela kula khonokho kuthiwa wabhadala umama wenza imisebenzi yakhe ezocansi lapha, kutsho nxa ukuthi umuntu omdala ethonisiswa ngicala enje.
Khonokho lakho yikho okumthayayo, ngoba angithi sasikhona lapha ngo-2016 laphana kuvela lokhu, wasekhanya ukuthi ekubona ukuthi kuzamlimaza ekuthini aphumelele ekhethweni, wasesenza khonoko abamthonisisa ngakho ukuthi abhadale lezi zimali ngasese ukwenzela ukuthi lwano owesintwana angazakhuluma, ngoba wayesesiyakhuluma phela lowo owezintwana ukuthi ufuna ukuthi abe ngupresident kodwa wangenza lokhu lalokhu lalokhu.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngodabuka eZimbabwe ohlala eTexas khonapha kwele Melika, sixoxe laye eseDallas.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ingcweti kwezempilo kahle ziveza ukukhathazeka okukhulu ngemikhuhlane ethelelwana emacansini esabalala emphakathini. Uphenyo olwenziwe lonyaka ngabekhansili yakoBulawayo luveza ukuba phakathi kwabantu abayinkulungwane eyodwa lamakhulu phose amathathu abahlolwe emakilinika aphezu kwenkulungwane eyodwa batholakale belegciwane lengculaza ele-HIV. Iningi labatholakale belegciwane leli ngabaleminyaka ephakathi kwamachumi amabili lanhlanu namachumi phose amahlanu. Bathabile Masuku usethulela lolu daba.
udaba lwemikhuhlane ethelelwana emacansini lokho kuludaba oluzilayo ukukhuluma ngalo kabanzi emphakathini kungakhathalekile ukuba kufundiswa abasakhulayo kumbe umuntu esesesibangeni sokuba ngodinga usizo esibhedlela ngoba kukhona okungasamanga kuhle ngokunjalo imikhuhlane yengulamakhwa lokho ikhona okuyikho sokuvimba injongo yabezempila kahle yokuqeda udubo lokuthelelwana kwegcikwane lengculaza iHIV kusiyafika kumnyaka ka-2013 udokotela Derek Matsika osebenzela kobulawayo esibhedlela sempilo uthi nxa kukhulunywa ngemikhuhlane ethelelwana emacansini kwande ukugxila kungculaza ngoba yona ingelapheki
nxa sikhuluma ngesikhiwa sisitsho ukuthi sexual and reproductive health sebe sikhuluma ngemikhuhlane ingabe ngemacansini kumbe ingabe ngemikhuhlane emayelana lezitho zabantu imikhuhlane le esikhathini eziningi iyalandela le mikhuhlane le yokuthelelwana and emikhuhlaneni yokuthelelwana I think ophezu kwayo yonke yile esiza sithi HIV le egcine yenza umthekele AIDS
uqhubekela phambili udokotela Matsika esithi abasakhulayo yibo abavame ukubanjwa imikhuhlane yengulamakhwa ngoba bebuswa imizimba hathi ingqondo
na olusho phesilazi umkhuhlane lo indaba zecansini ziyande ukubamba abantu abangani basabancane abasazi igazi labo ligijima lapho umzimba othi khona senze so ingqondo zihlezi ithule zizi nakuqakathekile sibe ngesikhathi ngesikhathi sibe sikhumbuzana njalo ukuthi hayi umkhuhlane lo yebo awusavamanga njengakudala kodwa lokhu sakhona
lokhu kusekelwe ngusikhwicamfundo solwayo Ngwenya udokotela esibhedlela sempilo ochasise ngembangela yokwanda kwegcikwane lengculaza kwabasakhulayo
ukuthi inani labantu asebebanjwa ngumkhuhlane lo wegcikwane le-HIV kukhanya ngalabantu abaleminyaka yi-25 to 49 years kulokhu kubangelwa ukuthi le minyaka yikho abantu abaqalisa khona ngokunatha yikho sebegcina besenza behlangana nalabantu emacansini bengavikelanga njalo abantu balengqondo yokuthi abantwana abancane abalamkhuhlane okuthi abanye abantwana bayabe uvele bawuthethe bezalwa ebazalini babo bekhule
isilinganiso sokuchitheka kwemitshado ebhalisiweyo kumi kumashumi amabili ekhulwini i-20% lapha kungabalwanga le eminye eyabe ingabhaliswanga unkosikazi othilia mazanda umcebisi kwezenhlalakahle kazulu uthi ungathembeki emitshadweni lakho kuyengeza ukumemetheka wemikhuhlane yengulamakhwa
abantu abayenza premarital counseling kodwa bafuna i-counseling sebephakathi kwemtshato okubangela ukuthi bazibagcine bephuma sebesiyadinga phandle okubangela ukuthi njalo kubalani le mikhuhlane le emningi-ningi abantu generally kathesi sebesithi bona abancengi sokule I don't care attitude ebangela ukuthi umuntu nxa engaphanjaniswa endlini akasela kubekezela uyaphuma edinga phandle okuyikho kwenza ukuthi kumemetheke izifo zona lezi eziningi
lanxa umbiko ovela enhlanganisweni yomanyano amazwe omhlaba e-United Nations Development Program i-UNDP uchaza ukuba ukumemetheka kwegcikwane le-HIV sekwehlile nxa kuqathaniswa leminyaka edlulileyo kuhlandla labasakhulayo kusuka kumakhulu angaphosa abe mathathu ekhulwini i-26.7% ngomnyaka ka-1997 kusiya kokulutshumi lanye ekhulwini 11% ngomnyaka ka-2022 inani labantu abaphila belegcikwane le-HIV kuphetha umnyaka ka-2022 bebesedlula isigidi esisodwa i-1.3 million abasakhulayo babikwa beyibo abatholakala belegcikwane le-HIV ngenxa yezizathu ezigoqela ukusebenzisa izidakamizwa ukungayihlolwa lapho abantu bengakaze bachade kumbe ukwesaba ukuthi abantu bazathine okubizwa kuthiwe yi-stigma nxa osakhulayo evakatshela esibhedlela elanda okuphathelane lokuzokwelatshwa umkhuhlane wengulamakhwa ngokunjalo ingcwethi kwezempilakahle ndawonye labace sebekhuthaze uZulu ukuba aqakathekise ukuvikeleka kwakhe kumkhuhlane ethelelwana emacansini ngokulandela indlela ezinjengokuthembeka kwezocansi umuntu engahlangana loyedwa athandane laye hathi abaningi ukuhlala uhlola njalo nje kanye lokusebenzisa indlela zokuzivikela lapho umuntu esethe wahlangana ecansini lomunye angamthembiyo ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingubathabile Masuku
Sokusikathi kona manje ukuthi sizwe imbono yenu linabalaleli baka Studio 7 elithumela nge WhatsApp.
ANC yakira mu South Africa ramukati piyozis for free bakoriso 350 bakola bokoko kwabantwana onka bakubazile akula mto superayo noma ungasebenzi wakwazi ukuthi istart sempilo sikhona lesibhedlela uhamba kahle bayelatshwa for free ezimbabwe ngaba sileza mpf erigama election yalele embusweni evusa abantu ngenkani evulala abantu ezibhedlela engakula ezibhedlela kuya ubisimo sibi akula ama-ambulance emakhaya abantu bathola ngezigula abaye bagijeze babhasini benjalo begula into eyangisayo elizweni abalandaba lakho konke lokho kodwa kuthiwa libandla libusa abaserepet independence nabantu bemakhaya especially nelisakhole ukuthi ZANU PF podcast iparty ezalinceda lizaqumbe liyagula emakhanja liphilanga kahle ngiyabonga ngomasinga ngobulawayo ephumule emadokini
linjani bathandekayo linjani bathandekayo hei kuyabanzima ukuthi singene kulolu hlelo siyacela nje ukusendelwa izindaba cela ukuthi mangesikhathi imali senda lezi zindaba ezesintu lathi libe lisifaka phakathi ukuze sikwanise ukuthi singenele
sakubonani sakubonani ekhaya sakubonani Studio 7 abalaleli ngicela ukuphawula nje nazaphawula ngeblack market noma kungathiwa iziphi noma ngabe yiphi enye imali esingayithola sizenzele yona ngamaphepha lawo esilawo angeke izisebenze ekhaya asibongikule black market black market angazi ukuthi kade singayi-expose njani njengamamafia we-gold layoyiphi i-expose isizathu kakithi esenza ukuthi osiphathelenike ngakuyo iminyaka neminyaka isizathu esenza ukuthi ingake nje i-investigate ukuthi kade Sikhathelene imali bayithatha ngayo. It's because i-corruption yenzeka eyenziwa ngosikhathelene is sponsored by government kumbe ama-sacred cows, the untouchables. Ifana nje lezinye izinto ukuthi asoze uyibone izethu se-investigative zethu kodwa i-corruption eningi igcwele lapho. So abantu bakithi sisalani bekwazi nje ukuthi osikhathelene basponsor i-government, reserve bank or umnangakho. Ngiyabonga.
Studio 7 linjani?
Kata wethu ama-message asabala vele sesiyabe siyafaka ama-message kwesinye isikhathi kanti kubalwa abantu abanjani. kubala message abantu ababefake izembatho zezani asisakwazi ke bese sicela ukuthi cala isitele ukuthi wenga ukuthi kutheka khosi ufuna uchamsajwene yiphi iphathi elezinto ezwekani ngoba iphathi yabo ngiyabo yobumpimpinto ogabona hhayi uchamisa bacatsha ngomunwe abakhuluma iqiniso ukuthi sebelibule lize bangajuti uchamsajwenane nabo abe lihlozi la abe tshontshe imali elize chamisa is a good guy ulenhliziyo elozwelo labantu so you can't support ZANU PF just because they are saying chamisa yewat They know that no one likes them. So now they are trying to talk nonsense about Chamisa. Chamisa forget and you die. Linga masela di Georgia. Adis nungi na makwapa. Ikuti le istu chengapa ngesendebe. Nabe ikuwa nesona inkumela ngesona kuyukuthi. Zinungi na makwapa. Linga masela li funtbe yi Georgia mani mamu mkondoke siti Chamisa.
Laba ngabalaleli bomsakazo we Studio 7. Linga kwa shalam chanje. APM ngathi ke khona manje kuyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho sikhangela khona udaba lokubotshwa kwabantu abatshintsha imali ngamapholisa labebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe besithi umsebenzi wabo yiwo osudala ukugudeka kwemali entsha eZimbabwe Gold kumbe iZig singalugqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele besilazo abantu abangamathumi ayisithupha lanhlanu 65 abakumsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ababotshwe eHarare ngeviki edluleyo bamiswe phambi komthethwandaba namuhla umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walo nyaka weZimbabwe International Trade Fair uqala kusasa koBulawayo selithoniswa eNew York icala elitheswa owaye ngumongameli wakwelemelika umnumzana Donald Trump obikwa wahlawula isivalamlomo nkosazana Stormy Daniels ophila ngokuziveza kumzimba siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembu sithemba ugibs dube kodwa ke lingakhohlwa ukuthi nxa lifuna ukuthi lisibone kumbe likloge lathi lingena phela emakhasini ethu atshiyeneyo voa studio 7 voa ndebele ungena khonapho ke uphosele ophostelayo hayi ke kuhlile lwanamhlanje lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.